Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora, lele-ZAPU, kawakazisi uZulu ukuba ngobani abazancintisa kukhetho oluzayo. Kwaziwa kuphela ukuba inkokheli yamabandla la izancintisa kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Gift Osalo Siziba, uthi ibandla lakhe selizaphutsha ukukhetha abazalimela ukukhetho oluzayo.
Ama candidate producer ama manifesto abo phambili ke kwabantu abawanominata esithi validation process. Sisuka lapha kuma province asayenze ama validation sesisakhipha ke i-candidate list yabile abantu ke abazamela ke inhlanganiso ye-CCC. Sisiya phambili silungiselela ukhetho ke oluseduze masinyane.
Obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT, umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe lizakwazisa uZulu ngabantu elibakhethileyo ngemva kokuba i-CCC isigqibe uhlelo lwe-consensus candidate selection process.
Ibandla lisakhangelisisa, lisahluzisisa labo okumele balimele. Sizananzelela ukuthi amanye amalunga ethu ngabantu akade singakwazi ukuthi bakithi kumbe bakubo TCCC laba abachiwo. Ngakho okunye kwakhona sizaze silindele ukuthi o TCCC baqede ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu sithi silabo, silabo ngeqiniso. Ngakho singatsho nje sithi sisiyafika ivike ezimbili mhlawumbe yodwa eyokugcina singakayi kunomination court, siyabe sesiphumise uluhlu lwethu lweqotho ngoba kasifuni kuyangeka sithi sesithi silabantu akade bevele bephaka okumele babuyele sibabona besebenza kuhle. Sesithola ukuthi mhlawumbe bafaka ama-application kwamanye amabandla.
Elinye njalo ibandla elifisa ukuncintisa ukhetho lolonyaka ngele-ZAPU, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi akusensuku zatshwala bengakazi uZulu ngamabizo abantu abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Ama candidate wethu sizaba lomcimbi mhlaka 1 July where we will be announcing to the world ukuthi ngobani abazamela ibandla ukhetho oluzayo. So sicela abantu balinde kancane nje mhlaka 1 July e-Stanley Square siza unveil ama candidate.
Umnumzana Admire Maskati okubandla le-ZANU-PF uthi kusobala ukuba ibandla lakhe selilungiselele ukhetho oluzayo.
Kwenza futhi ukuthi ibandla leli lisuke selisiya kuma-elections seliqinile njalo selilokubambana ngenxa yokuthi abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuzayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadalala ukuthi awine nxa esengcikela namanye amabandla abekhona kukhetho. So mbona ngathi ibandla le-ZANU-PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko.
EZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edale lephalamende lolokudinga umongameli omutsha. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.